owala bakithi kuvele kuyahlupa imihlolo nje sekusemahlangeni yilowo lalowo wenza okusekhanda lakhe akufunayo isikhwele lokuyana okokuthi vele bathi abantu bangalini ngoba nxa inhlanyelo izabiza more than $100 yedlule ikhulu lamadola umuntu ozihlalele ekhaya emzini wakhe eswela imali idola ukuya esigayweni manje ikhulu lamadola lelo uzalithatha ngayo labo abathengisi benhlanyelo ngabake basebenzisa amakhanda abo babona ukuthi labo sebencindezela abantu njengohulumende bancedisana lohulumende ukwenza impilo zabantu bakuleli lizwe libe nzima
uyavumelana la uhulumende ukuthi intengo le kumele iyehliswe
ye ngiyavuma ukuthi kumele inhlanyelo yehle kodwa kulalokho okuthiwa yi-chain of production kumele kulandelelwe kubonakala ukuthi kambe imali yona leyo kusukela ekuqaliseni kuye ekugcineni umuntu uchitha imali enganani nxa esethengisa inzuzo yakhe kumele ibe nganani kodwa uhulumende ke yena ngaza kathi abantu laba ngabehlise engazange atshengise ukuthi kanti kungani esithi kayehle kakwenziwe kulandelwe indlela ukuthi kuqalisa lapho kusiya lapha kusiya lapha kusiya lapha abantu inhlanyelo ingaba yimali engaka kade ngathi sinkwa bebethe bayakhweza ngomgqibelo yena lowo hulumende walile ngoba uthena ingqoloyi nguye okhupha imali yamanye amazwe yindaba engadinga indlela ezifana nayo ancedise ukuthi imhlanyelo iye phansi ukukhuluma ngomlomo uphele ethi behlise kakusizi ngalutho ngobana vele izakhwela
kodwa kuyini elikubonayo khona ngapho abantu sebeqalisile yini ukuphendula emasimini
ye bakhona sibilanda abakhuluma abafuna ukuyaphendula ngilabo sibila asebengicela ngoba nayo lokhu ithalakitha kwami okusebenzayo abathi ngibuye ngizobaphendulela besenzela ukuthi nxa lisina bazagqibabahlanyele kodwa babuye bathwale nzima kawakho amafutha angithi lakhona apha emagalajini labathelwa khona sokule mikhuthana ethize ukuthi umuntu abuye lesigubhu sakathi hayi ngifuna isigubhu esika ngoba nxa useyaphendula ngethalakitha i-hector eyodwa ifuna i-20 liters nxa ulama hector amabili abo futhi i-40 liters uzayithola ngaphi njengoba le magalajini bezakwana abantu baphakathi kwelide lembokodo kodwa ye bakhona silaba asebefuna ukuthi ngabe baphendula bamelele ukuseyula kwethu.